Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Nivuka njani mthakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu lamhlanje ekuseni ziku 27 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Abantu abaningi bebisiso sabo ukuthi ngento ezenzwa yizeki bamele bavote na so si buye namhla ukuthi sizoba yazisa ukuthi bangamvothela umzalo nosongjamisa amavoti abo onke akwenzi count.
Amaqwetha amela umanyano we-MDC Alliance athi asecande indlela ezalandelwa ukuthi umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa aphiwe amandla njengemfanelo yakhe enganqoba kukhetho ngomvulo ozayo.
Bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingarejistered, bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic lights, bazabotshwa futhi abantu abadriver bengala ama-licenses. Khathesi into eqakathekileyo kade sikhangele yiyo ama-roadblock isiyimile ngokuthi yiyo kade sithwalisa ilizwe nzima ama-tourists sesesaba ukubuya eZimbabwe.
Umphathintambo kahulumente obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Obed Fofo uthi ugatsha lwakhe luphumelele ukulungisa udaba lwama-roadblocks. Njalo amapolisa aselubhekise kubatshayeli bezimota asebetshakala emgaqweni bengalandeli imithetho. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook ukhasi le-VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho. Njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Umkhokheli weqola lamagqwetha amela umanyano we-MDC Alliance umnumzana Thabani Mpofu uthi sebecande indlela ezalandelwa ukulondoloza ivoti kaZulu kanye lokuthi umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa aphiwe amandla njengemfanelo enganqoba kukhetho ngomvulo onalo ozayo. UMavis Gama intathela izindaba yethu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu uthe lokhu emhlanganweni lethathela izindaba.
Besithaya sifuna ukwazisa umthokazi omhle ukuthi bonke labo abazovotela uNelson Chamisa amavotes abo se azagcinwa kakuhle, azabalwa kakuhle, kuza kuba le transfer of power umzana Nelson Chamisa enganqoba. Abantu abaningi bebisiso sabo ukuthi ngento ezenzwa yizeki bamele bavote na so si buye namhla ukuthi sizoba yazisa ukuthi bangamvothela umzalo uNelson Chamisa amavoti abo onke akwenzi count.
Ulandisa njalo ngokubafuqileyo ukuqhuba lomhlangano lentathela izindaba.
Anto la ubone ukulamkhuba ubuqili obuyenziwa yizeki ukuthi le nto eziningi ezenziwayo ezingayisizo ezingekho emthethweni. Kodwa thina njengamagqwetha sesihleli phansi saluhlazulula lolu daba, salungisisa ama-strategies azakwenza ukuthi ivoti yonke evotelwa umzana uNelson Chamisa izabalwa ibe le effect. Enye into esiyibonayo ngokuthi ama-votes azavotelwa umzana uNelson Chamisa azaba emaningi ukudlula ama-votes amanye ama-candidates wonke.
Umpofu uthi isiqinisekiso sokuba ezolunqoba lolu khetho uChamisa sivelela ebantwini.
Sibe uzotshela abantu ukuthi ama-votes abo abalawo ngoba bafuna ukumvotela, ama-vote awo abalawo akwenzi count. Kule ndlela enye eyezulwini, kule ndlela enye eyegodini, kule ndlela enye e-result election. Indlela leyo yindlela ecazulula, yindlela ekubeka sobala ukuthi upresident oyiZimbabwe uzaba umzamo Nelson Chamisa.
U-advocate Mpofu uthi lokho kwenzakala kukhetho luka-2008 akuyi kuphinda kwenzakale njalo. Lapho umuyi owayengumkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT umnumzana Bogen Tswangirai wayenqobile kukhetho kodwa waqilwa lokuvinjwa ukuthi angene embusweni ngababutho, kwaphetha sekubunjwa uhulumende womanyano wamabandla ehlukeneyo owawukhokhelwa ngumnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane zithi izimiso ezithenjiswa ngamabandla ezombusazwe kuma-manifesto awo zimomethe okubajabulisayo, kodwa bakujwayele ukuthi amabandla la ahlezi ethembisa okuningi ngesikhathi sokhetho okungasoze kufezeke. U-Ezra Chisaspanda we-Studio 7 uxoxela abanye babo wasethulela lolu daba.
Bathi ukhuluma kulula, kodwa ukwenza kunzima. Iningi labeZimbabwe esebehlala eBhilithane lithi abavotayo bangakhohlwa ukuthi batshelwa amanga ngesikhathi sokhetho. Abezombusazwe bencenga ivoti labo. Unkosazana Sane Ndlovu, isakhamuzi eLondon, uthi abantu abavotele umuntu okhuluma izinto ezingafezeka.
Wabonile ama-manifesto ama-political parties wonke. Akulanto entsha emangalisayo abayikhulumayo. Bakhuluma izithembiso zamanga. Kodwa kulomuntu oyedwa okhuluma okulengqondo, uPresident we-APA uNkosana Moyo. Manje abantu kabathathi isikhathi ukuthi bamlalele, baphonga uthatheka belandela abantu abaqamba amanga. Bengifisa ukuthi abantu bavotele uNkosana Moyo for president.
Omnumzana Msakade Zitha uthi abantu kabake bazame amanye amabandla amancane, bakhohlwe ngamakhulu ahleze sihluleka ukubusa kuhle.
Ngibala ama manifesto izanu isesiloke sibala ama manifesto wayo besiqambela amanga into abazenzeza for 40 years. Kambe ungabe ukwanile nxamte eza kutshela into efanayo 40 years kude engayenzi lokhu umkholwa? Same MDC ile 18 years isitshela ama manifesto wayo. Asingisizame imthwakazi imanifesto yabo yokuqala sibone ukuthi kanti bona bazasenzelani.
Abanye bathi ukhetho luzayo kumele abantu bakhumbule ezomnotho okumele zilungise ukuthi ilizwe lisukume. Omnumzana Mandla Moyo ngomunye wabo.
Angithakazelele kakhulu i-manifesto ye-MDC Alliance ngoba ikhanya ingani iza addressa indaba zomnotho welizwe. Lapha sesikhale kakhulu kwelakithi ngokuswelakala kwemali, njalo langoku-implementa indaba ye-devolution of power ukuthi ama-resources ngezigaba ngezigaba abelaniswe kuhle kungela bugwelegwele i-corruption.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ehlala eBhilithane zibuhlungu ngokungavunyelwa kwazo ukuvota besendaweni lapho ahlala khona ngaphandle kwelizwe, kodwa kuyizo eziphethe umnotho weZimbabwe ngokuthumela imali lokudla kuzihlobo labangane abasekhaya, okuyinto ezifisa uhulumende ozakhethwa ngomvulo akuguqule lazo zibe le mvumo yokuvota. Ngimele Studio 7 igabaramu ngu-Ezra Chisaspanda.
Wabancintisa kukhetho ngomvulo nalozayo intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu uxoxalo Nkosazana Sehliselo Ndebele okhankasela ukumela ibulawayo Central edalele ePhalamende ekubandla leMthwakazi Republic Party.
Umkhankaso uyahamba kancane kancane ngoba inkinga sihlangana nazo ukuthi khona siparty le esithi self-funding, asinayo imali, kodwa kancane kancane we getting there. So we hope ukuthi khona lokhu nje okuncane sizophumelela ngoba abantu la sihlangana nabo esi-interacta nabo singejana nabo bayas understand ukuthi sifuna.
Fa inzeki ithi zabe ifundisa ama-election agency ebandleni lendi uhambisa njani?
Ebandleni lethu besingakatholi ikakhulu ku-constituency yami, ngakhulumela kakhulu i-constituency yami, besingakatholi abantu abaningi abazimisele ukuthi basimele ezama-agents wethu ngoba abantu bakithi bafuna imali, izinto zamahhala abasazifuni. Ngakho siyacela nje ukuthi khona sicela ama-volunteers ngoba lathi kunje yonke into esiyenzayo sikhipha izimali emaphokethini ethu, sihamba sicela nathi kodwa kunzima ngoba abantu bafuna imali. Sesithole nje those few.
Lingasitshela ngokuthi kuyini enikhangelele ukuthi linganqoba likwenzele uZulu?
Thina okuqala njenge-MRP sikhangelele ukuthi singanqoba sikhulule abantu bayithi kule ingcindezi abangaphansi kwayo eyenziwa ngukhulumende obusayo namhlanje. Yikho okokuqala sikukhangelele lokhu. Njalo mina njengo-MP weBulawayo Central ngiku-Metropolitan City ngikhangelele ukuthi sizolwa ngendaba ye-corruption, ngendaba ye-nepotism.
Indaba leyi eyokuthi ukhetho lungathi solwenziwa, ama-results ayethatha isikhathi ukuthi emenyezelwe yizekhi, lithini ngakho?
Lokhu ngicabanga ukuthi khona ku-unfair basuke besenzani. Yikho ngicabanga ukuthi ikho lapho kuba nama lento efana naleyo ye rigging. Ngakho it's not fair. Why can't they like do it like namhlanje ama results aphume like kusasa? Basalindeni vele. Why kumele kuthathe 5 days iviki and all that? Ngicabanga ukuthi it's very unfair.
Sibe lahlangana endlokudlanga udlanga lapho lekhankasa.
Ya kukhona last year sahlangana khona lobunzima ikakhulu emakhaya ikakhulu kulezi ndawo ezifana labomguza kuma resettlement okunabantu khona abezana yikho sike sahlangana khona lobunzima uke wathi omunye ukansela wethu bafuna ukumxosha ekhaya bafuna ukumshisela ekhaya into ezifana nalezo.
Lo nkosazana Sehliselo Ndebele okhankasela ukumela iBulawayo Central edalele eParliamente ekubandla leMthwakazi Republic Party.
Mina ndekuthuza abantu mekhulu uma yokubana kusukela ngo-1980 ungakhangela into eyenzakalayo ngo-1980. IZANU, ngakhuluma ngeZANU ngo-1980 mina ngisesekuzapha, yagxila kakhulu kupolitics. Yathathi yasebenzisa i-political power konke wangena konke okwenzakalayo.
Ngesikhathi sokusele amalanga ambalwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho elizweni, abasekeli bebandla leZANU PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okufanele anqobe ngoba engaletha inguquko elizweni, kukanti abasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa bathi ulungele ukubusa ngezizathu ezifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance, endawonye lo Alderman David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Mina ndekuthuza abantu mekhulu uma yokubana kusukela ngo-1980 ungakhangela into eyenzakalayo ngo-1980. IZANU, ngakhuluma ngeZANU ngo-1980 mina ngisesekuzapha, yagxila kakhulu kupolitics. Yathathi yasebenzisa i-political power konke wangena konke okwenzakalayo. Kuthe ngo-1987 sekuyi-United ZANU PF kwaba lobubelo, sesisebenza ndawonye. Kuthe ngemva kokufa komdala kwabuya kwehlukana futhi kwagcila futhi politics up 2008 to 2013. Kuthe sesiyafika laphana amaphathi zihlangene, kwabuya futhi i-economy yelizwe yaba yelunga sesihlangene ndawonye. Thereafter kwabuya from 2013 iZANU PF siba le internal political struggles njengeZANU PF. Ba concentrate futhi ku political struggle be cheer economic struggle ukuthi ukuthi economy izingavuyiselwa njani. Okwenza thina labanye abakuzana PF bathi akudingakali sokuthi sikhuluma ngepolitics singakhulumi ngenotho. Yikho umongameli okhona kathesi kakhulumi ngepolitics, ukhuluma ngenotho yokubana kathesi asikhulume ngenotho sike sishiyange ngamandla ezombangazi sifake amandla okubana inote ivuselwele. Esasile minyaka eminingi ngaphansi kalo wengumongameli sidiliza ilizwe singelandawo lokwenzakalela ilizwe ezilonge thina sikupower. Esasikufuna kathesi ukuthi akutshintshe ukuthi mbani olamandla, kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Mnumzana Ndlovu, uyawakholwa amazwi ka-Alderman Ndlovu?
Amazwi ka-Alderman Ndlovu aliqiniso engathandileyo ngokuthi iZANU PF yiyo ebulele i-economy. Lawo mazwi amqotho aliqiniso, umfowethu ngijayela ihlombe kulokho. Ukufake njalo sibili uthe yikho kathesi sebefuna ukukhangela ukuthuthukisa i-economy ngoba bayidiliza bebangayiphawa utho njalo. Number two, silebhasi. Ibhasi le idriver udriver ulohindi wakhe. Athi ke uhindi wakhe ngibusena ten. Yabe sesithi hayi driver phuma mfuqele phandle. Abe sesale driver athi hayi badala mna ngalifikisa kuhle. Kodwa bebevele bedriver bebonke, bebona bebonke. Siyakwazi ukuthi ebekugovernment from 1980 up to abaqotshwe ngonovemba umgabe bebesebenza bebonke. La ma-strategies abo yalabasebenzisa ngo-2013 no-2008 bebebonke besebenza bendawonye. Yikho-ke thenki inongedwa kulangezela ngathi hhayi i-economy sengiyilungisa mna kathesi, ikanti bebeyidilize bebonke lo mgabe. IZANU PF ayisoze yafa yalungisa i-economy elizwe leZimbabwe.
Ye, ingqobe isikuwe Alderman Ndlovu.
Kufanele siyehlukanise izinto lezi. Ukubana iZANU PF yayibusa yayilabantu abaku MTC lawo babekhona ku government right uthi sikhali sokuqona u driver lo uthina ku Zanu PF bona from 1999 MTC yangena ukhulumende kuse let me put it this way practically I constitution yelizwe yayinika u president amandla amaningi owenza ukuthi u president umgazi wayesenza ama decisions amaningi awanikwa yi constitution yelizwe esenza ama decisions njengokuthi u president uza ukuthi u president uza le constitution ye party la imnika the same powers yikho okusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama decisions abanye labo abantu driver babe ngela decision abayenzayo owenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa kumele sihluthule thina sitshintshe indlela esesenza ngayo ngani ngoba khonokho esakwenzayo the bamqothi mna ngizokuza uzavumela kakhulu la elizwini kade sibakhululeki kwenza konke abakwenzayo under a new dispensation kamnankakho ngenxa yokuthi usekhululile lokho owekusenzwa umgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe le constitution yepart kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinto embi ungamelanga sivumele thina
mnumzana Ndlovu wena ubone ngani umnumzana Chamisa yena angalethela ilizwe okungcono yini kulalokho kwenziwa ngumongameli Mnangagwa
umnumzana Chamisa uzayenza umnotho weZimbabwe uvuseleleke njengoNdlovu ekhulumile ngo-2008 sangena-ke uhulumende sibambene la iZanu PF lo hulumende waletha imali waletha yesidola waletha ukuthi izinto zitholakale ezitolo waletha ukuthi amatitha abuyele ema-classroom waletha ukuthi imfundo ivuselelwe zonke izinto zabuyele endaweni yazo sithe sesiphumile kuhulumende ngo-2013 yikho waqalisa khona ukuthi sibuyele njalo lapho sasikhona ngabo-2002 kuthi ngabo-2008 so kuyathengisela i-capacity silayo ama-lines efoni layina le efoni elingifonelekiyo bayithenga nge-$6,000 eyimali eyayithenga inkomo ngaleso sikhathi kodwa kathesi uChamisa uthe senguminista we-ITC zaqalisa ukwathenga ngedola udavid coltard benza amatisha abuyele badinga ukuthi isikolo zivuselele abantwana bayafunda bayaphumelela uhlwenindadi bayivuselela yikho i-capacity balayo uminister of finance bakutenda imithi umnotho wabuyela endaweni yakho wayespenda ngalokho esilakho hatho wezanuphevu ukuthi bayaspenda udlula abalakho bese beboleke futhi lethemba thina aka-30 July abantwana bezimbabwe silethemba bazamvotela uChamisa ilizwe lizaba mnandi lizaba swit lizakuthela ithukela kube mnandi abantu babuyele emsebenzini abantu baqalise bazikhethele ukuthi mina ngifuna ukusebenza mina ngifuna ukusebenza hatho ukuthi sonke sikhela nge-informal sector kathexa kubi kuyadengisela ukuthi ilizwe-ke kalilababusi ilizwe kalilabakhokheli esilakho ngama-resources kodwa okhokhelayo ongalungisa kuthile kude kakho yikho-ke ngaka-30 July amazimbabwe azafaka umaneja uChamisa ngoyeza sikhokhela umnotho obuyele endaweni yawo ube muhle kakhulu hatshe kwezanupiyef
siyabonga ungasigqibela lingxoxo Alderman Ndlovu
mina ngokugqiba ngokuthi awekathi sindeqinisa uChamisa kasoke abe la i-capacity yokuthi ayenze khonokho kukhulu akukhulumayo is easier said than done now mna ndeqinisa mna ngokwakho ngiyumuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kathesi
itsho ngani njalo lokho engenile sokuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo
now vele kuyabe kuhlula ukuthi umuntu sithandekile ukuthi umuntu angazithwala namhlanje avuke ebeletha kusasa umuntu angazithwala ubeletha ngemva kwenyanga ezingu-9 kodwa thina ngikwenzakala kwezinye indawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathesi iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-30 kodwa kathesi sesasivuselele kokuthi sesilabantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe wonke sisaba ukuthi bangathenga ngaphansi kombuso kamgabe kodwa kathesi lanamhlanje ngithiyele emsebenzini kula bantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi into engakazenzakali
lo ngo-Alderman David Ndlovu isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ndawonye lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance ekubandla le-PDP bobabili bebekobulawayo ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Ikula lomanyano we United Nations elise Democratic Republic of Congo lithi umumo oselizweni lelo ukhomba ukuthi alikalungeli ukhetho oluzaqhutshwa ekuphelweni kwawonalo umnyaka okungabangela ukuthi lungabi ngolukhululekileyo. Umanyano lo uthi amalungiselelo ithi amalungelo oluntu ayiphulwa njalo abafuna ukutshengisela bayavinjwa. Idolobho le-Iga eJapan selethule umbiko othi lidinga abazafundisa abalwayo ngesiko lalelo lizwe abaziwa ngokuthi ngamaninja, kodwa liyawuphika lithi ayisiwo qiniso njalo abantu abawuzwisisanga kuhle. Abakade befuna ukuyafundisa amaninja kulelo lizwe ababhalele idolobho le-Iga bebevela eMelika, e-Italy, e-India, e-USA lamanye amazwe. Sithanda ukwamukela abasixhasayo kukhasi lethu le-VOA Indebele ku-Facebook lapho esilo mnumzana uCastin Simo Mzilankatha. Siyabonga ngokusilandela uNqobile Dube, uJuliet Moyo, loNomsa Elgiani. Ukusenjalo ke umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Obet Mpofu uthi ugatsha lwakhe luphumelele ukulungisa udaba lwama-roadblocks obelukhathaza abantu lapho bemiswa mahlayana njengamapholisa. Uthi amapholisa okwamanje aselubhekise kubatshayeli bezimota emigwaqweni bona abangasalandeli imithetho.
Bakhumbula ukuthi khonapho ngisanda ukukhetha ukuba ngama-affairs minister ngabiza imihlangano eminingi khuluma lama-commanders amapholisa, ngibatshela ukuthi khona ama-roadblocks asoze kube asafunda kuzwa nge-roadblock. I-roadblock okumele yenziwe kumele i-approve yimi personally as minister. Njalo nxa kule ndawo ofuna bafake lokuzeni imgoqo kumele i-approve yimi. So angika-approve i-roadblock lokho engangenayo, njalo angisoze ngi-approve i-roadblock ngokuthi amapholisa umsebenzi waso ama-roadblock umsebenzi ngokuletha ukuthula ezweni ngokukhangela ukuthi abantu basebenza izinto zabo bengala kuthuselwa kwabanye abantu kumbe izigangi zisenza izinto zokuphambanisa uzibuse wethu lokusebenza kwethu yiwumsebenzi wethu. Even e-training abatrenela ukuthi benza ama-roadblocks kuphela, batrenelwa ukuthi bananzelele ukuthula ezweni. Yikho esesikukhangele kathesi. Njalo ngiyathembisa ukuthi njengoba vele ngibambile khona ngale, ngizakwenza khonokho okamapholisa afakelwa khona ezweni, afakelwa khona kuwonke amazwe ukuthi basebenze ukuthula kwelizwe. Yikho upresident wethu uvumelana lakho konke, njalo uyancoma uhlelo le-Home Affairs ukuthi izinto sekumele zisetshenzwe ngokuthula emapholiseni. Ngapha laba bathatha izithupha, sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele athathe izithupha, kungala ukuthi lo ngumkhaladi, lo ngumkula, lo ngumkhiwa, lo ngubani. Kumele singamaZimbabweni sonke sithathe amaphepha alinganayo afana nayo, ngaphandle kwalabo abangafuni ukuthi bathathiswe ama-citizenship. Kodwa kula bantu abaningi asebahlala lapha, abazalelwa lapha, abakhulela lapha, abalilungelo elifanayo lalabo okuthiwa ngama-indigenous. Ilizwe leli sifuna libe yilizwe lamaZimbabweni abalamaphepha alinganayo, kungala kuthi lo mhlophe kumbe umnyama mbubomvu kumbe uyini.
Kahle kahle kuyini elakulungisayo lapha?
Vele amabhesethi ayafanana wonke. Nxa mntwana ezalwe eZimbabwe uyanikwa iphepha esibhedlela ayithathe isithupha esifana lesomunye ozelwe kumbe engomkhaladi kumbe engomnye umhlobo. Ngakusela ukuthi ngathi kuqala lama-00 ekucineni laba abangathi ngabakhaladi kumbe amakhiwa kumbe ama-India. Kathesi wonke umuntu nxa ezalelwe empilo kumbe uzalelwe eParanyatwa uyanikwa iphepha ahambe ayethatha i-birth certificate efana nayo lama-numbers. Inombolo zonke zifakwe njengazonenza ukuthi zifakelwe abanye abantu akuthiwa ngama-indigenous ama-Zimbabweni. Akusela ukuthi amaphepha atshengisele ngomhlobo etshiyeneyo abantu. sengimthethe sifakile lokho lama passport kuyafanana njalo kumbe i death certificate kuyafanana njalo akusela ukuthi kukhona ukhangela iphepha ukuthi khona umuntu ungihlobo kumbe umuntu wangathi sekukhangelwa kuphela ukuthi umuntu ungumZimbabwe but of course kulabanye abafuna ingcwethi amaphepha bathatha amaphepha kwamanye amazwe even bezalwe eZimbabwe kuyi-choice yakuyilungelo labo ukuthi senze njalo kodwa sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele abe ngumuntu olamaphepha leziqondiso ezifanana
sesibuyela njalo emapholiseni lanxa abaningi bekwamukela ukuthi abasahlukuluzwa kuma-roadblocks kodwa abanye bathi abantu sebezinzile kakhulu okwenza abanye bengasahloniphi imithetho yemigwaqo ngenxa yokungabi
lamaphepha kuyenzakala konke nxa vele usutshintsha unyawo usutshayisa istephu kuba lokunye okwenzakalayo yikho esikulungisayo khonokho kathe sinanzelele kakhulu kakhulu ukuthi khona kathe sabanye abantu sebentshakala sebengathi sebefuna ukwenza angathi yibo ababamba umthetho sikukhangele konke khonokho kathe kunjenje sesilama kulabantu abahamba ngezimoto bengalama number plates kulabantu abadlula ama-red lights kulabantuvele ipolisi lentsha esiyo esiyilungiselela ukuthi khona irane ilizwe ngokusemthethweni onika amandla amapholisa bakukhangele konke khonokho bazabotshwa abantu abephula umthetho bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingabhaliswanga ezingabhalwanga ezingarejistati bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic light bazabotshwa futhi abantu abadriva bengalama-licenses kumbe abadriva bengananzeleli ama-traffic regulations bazabotshwa bonke la bantu khathesi into eqakathekileyo kade siyikhangele yiyo ama-roadblock isiyimile ngokuthi yiyo kade sithwalisa ilizwe nzima ama-tourist sesesaba ukubuya ezimbabwe sesiqedelane layo leyo sesikhangele okunye manje khathesi ukuthi laba bephula umthetho bayiphula njani njengoba subona tesukuthi vele sesiqalisile ukubopha futhi abantu abangathi balokungathembeki into ze-corruption into zokuthi benze izinto ezingekho emthethweni konke lokhu uzabona abantu sebebotshwa khathesi
lowa ngumnumzana Obert Mpofu umphathintambo wogatsha lukahulumente olubona ngokwenzakala elizweni sixoxelaye eseHarare umculo womfana wecholocho uzinja ziyamluma ohlabela ese South Africa esithi singamandebele sibonge laba abasilandela ke kukhasi lethu le Facebook kulo Bernard Nyoni kulo Musa Mazibuko yena othi izano kunini idlala ngabantu bafuna kuze kube njani ngombono wakhe ke lowo sibonge lawe Navigator Siziba osilandelayo lapha ku Facebook kanye labanye hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington ngisithi asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ntambama.